Yebo mnumzana, into engiyibonayo lapha ikuthi khona nxa bethe khona kuqale, hayi ngabaqale sike sibone ukuthi khona kuyazalwa nkomoni, ngoba imibuzo akade silayo eminenginengi sibe sisithi kathi selihloliwe na ukuthi lilungele ukuthi khona abantu balisebenzise. So bona nxa bebonile ukuthi khona kusetshenzise, hayi yekelani bayenze.
Abakhokheli bamanye amazwe siyabona ukuthi yibo abahamba phambili nxa kuthe kwafika ijekiseni, yibo abahlatshwa kuqala, njengalokho esikubone kule South Africa izolo kuhlatshwa uCyril Ramaphosa kuqala. AbeZimbabwe kungani bengahambi phambili omnangagwa labo Chiwenga?
Konoko okwenzakala eSouth Africa lathi sesikukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili, kambe kungathi kusenzwa umbuyiso libe selifaka abantwana phambili akuyenzi. Sibe site khona kabaqale bona public sibone ukuthi khona khonokho abathi khona sinathe thina bona sebenathile yini, yibo kade ifuze beqale. Manje sifuna ukuzwa ukuthiwa khona wani wangikona unathile, but yikuzwa sifuna ukubona thina public ukwenzela ukuthi phela sibe ne-confidence. Banganathi abona abadala phezu kwaphaya kungena i-polity bureau, kungena ama-ministers, abanye sibe ngabo kucina sike sihlale 3 months sifuna ukuthi khona kuyasebenza njani. Yikho lathi khonapho kade sikufisa. So sesibona nje kugijinyiswa ukuthiwa khona uyalinathe uyalinathe abantu uyalinathe.
Kuyini ongakukhuthaza?
Mina mnumzana, ukubona kwami lapha bengicabanga ukuthi khona into le ingakaqali ukuthi nikwa abantu baqale bayihlole kahle kahle, sibone ukuthi khona abantu balapha eZimbabwe kudingwa ama-professionals not ama-politicians ukuthi bagijime izinto lezi, ngoba into zokuwela lezi siyafa sonke siphele nya. Asikwazi ukuthi abantu laba bacabangani, kambe bangaphonga ubuyuza zinika ukuthi kuthiwa philani yewo basithanda ukunganani abantu bakhona babebejayina laba babuya kuzonizinika imithi leyi ezingazwisisiwe. So mina bengicabanga ukuthi khona one kuqale bahlole umuthi lowo ungabi ngwebo ama-politicians, akudingwe the professionals abantu abaleqiniswa ngalesifiso labantu bakhangele umuthi lo. Sebewukhangelile sebebonile ukuthi khona umuthi lo uyasebenza, ube suphiwa ezigabeni ezijeneyo ukuthi abantu baniwe, hayi ukuthi kuthiwa khona yabizwa ukuthi ihambe esibhedlela sikahulumende yoyonatha. Hayi lokho mina angikuboni kahle.